ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 22 kunhlola nja 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli beMDC ababili bamiswe enkantolo namuhla besethezwa icala lokuphehla uDlakela. Osungula iqembu leBlack Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kula malunga ebandla leMDC amabili athi umnumzana Makomborero Haruzivishe lo mnumzana Alan Moyo abamiswe emthethweni laba kamantshi namuhla besethezwa icala lokuphehla uDlakela. Ababili laba babotshwe ngolwesine lamanye amalunga ebandla labo edlula amachumi amathathu kulandela ukutshengisela abakwenzayo eHarare. Umanji uthe uMakomborero lo Moyo baphenduke emthethwandaba ngomvulo. Okwamanje baqhubeka bevalelwe. Sixoxele siphathamandla seMDC uDokotela Nkululeko Sifanda.
Mbona ngani mina uhulumende uzama ukuthi ethisele izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe. Ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zeZimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza esingakuthi yikuprotekta isisekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili. Ngibona ngani amapholisa le mthethwandaba lawa asetshenziswa nguhulumende wezanu ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu nokudlala ngesiyaphi abantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumile amalunga amaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo kami prison lakubo chikurubi maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolohlobo uhulumende lo kufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi. Akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kucina kuphelele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo?
Never. Ngodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe leli sokufanele likhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalutshwani abahuqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukaZulu. Ilizwe leli sokufanele silikhulule loba kutshisa phansi kumbe kutshisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni nabasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazatshela bethi hayi ngeke lihlale nje lidlale ngoZulu ngoba ilizwe lelika lisilo lizwe likamnumzana Mnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lizwe lilizwe lamahlabezulu, lizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Central eBindura ekhuluma namahlabezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kutshisa phansi kuqanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all kufanele libe lokukhululeka, libe lokuthula, libe lengqubekela phambili kuthwala imisebenzi kungatholakali ukubothwa kwabantu, kudlaliswa kwamapolisi, kutshaywa kwabantu nokulawa kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. kase nelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba ngoba ubengadopi umakhale kukhwini wakhe. AbeZimbabwe baqhubeka beyibo abayisilinganiso esiphezulu kunani labo kuza abasebenza kwele Botswana ngokusemthethweni. Lokho kuphume embikweni owethulwe nguhulumende wakulelo lizwe. Kubika intatheli izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulabo kuza abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5347 abasebenza kwele Botswana okusemthethweni. Kuleli nani abayisilinganiso esiphose sifike ingxenye ekhulwini i-48.6% abadabuka kwele Zimbabwe. Inombolo lezi zimunyethwe kugwalo olubika ngenani labo kuza abasebenza kwele Botswana oluphuma kathathu ngomnyaka. Umnumzana Mthabisi Dube odabuka eZimbabwe esebenzela edolobheni leGaborone kwele Botswana uthi inani labantu abathola incwadi zokusebenzela kulelo lizwe ngokusemthethweni liyalincipha ngokuhamba kweminyaka.
Abantu abaningi bakhala ukuthi ukuthola ama-permits akulula. Lokhu futhi kuza ngesikhathi kutshengisa ukuthi ele Botswana lalo libhekane lokuswelakala kwemisebenzi.
Inombolo zikahulumende ezitshengisa ukuthi inani labo kuza abasebenza kule Botswana lehle lisuka ngaphezu kwenkulungwane ezilitshumi lasikhombisa i-17,286 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu kuphela i-5,347. Oke waba kumsebenzi oncedisa abantu ukuthola amaphepha okusebenza kule Botswana umnumzana Stanley Ncube uthi ukwehla kwenani leli kuveza ukuguquka komumo elizweni leli.
Ungakhangela imsebenzi yayisatholakali njengakuqala. Yikho nje inamba yama-permit holders isiyehlile.
Noma nje ugwalo lukahulumende lolu luveza ukuba sebalutshwana abo kuza abasebenzela kule Botswana kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Nkazimulo Bhebhe uthi inombolo zikahulumende azitshengisi inani leli.
Labanye abangena elizweni ongekho emthethweni siyazi sonke isimo ekhaya, ngakho laba were not included kuma-statistics kahulumende.
AbeZimbabwe abasebenza eBotswana okusemthethweni bazinkulungwane ezidlula kancane ezimbili ezilengxenye i-2599 belandelwa izizalwane zakwele South Africa zona ezinamakhulu ayisikhombisa i-700. Ngiwumathi Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 kusabro kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela namba wakuwe
mbula. Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje eZimbabwe linanze ikhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day izolo abasakhulayo abahlala emakhaya bekhala ngobunzima bempilo. Abathi bubangelwa ikusilela kwemisebenzi kanye lokutshabalala komnotho. Intatheli izindaba yethu u-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo emaphandleni litshona libhoda ngezitolo ngembangela yokuswelakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uzenzo Dubo ohlala efumugwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungabe njengolokufuya inkukhu lembuzi lenkomo, ngoba nanzela esikhathini esiningi sile sikhangana lobugebenga obukhulu okusela kwemali langemisebenzi kakhulu kithi lapho.
Umthule Sithabango osuke eStezi yena uthi intanga yakhe igcina ephatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama-projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza la macala azadida. ngoba sinenzetha abantu abatsha babagcweleyo ezinkambeni ababotshiweyo ngenxa yokuswelakala komsebenzi wasuka belingeke benze izinto ezimbi.
Iningi ezantsi emandebeleni lithi inhlelo zikarhulumente kazifinyelele kulumango naloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. Isakhamuzi sefumuko uMnumzana Thembinkosi Dube uthi baludinga usizo kurhulumente ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigabeko esibone ngibona endaweni sewadi 18 ngibona abantu benika inkomo mahara 15 10 SPA banazo izibayenza kodwa lapha kithi zokuthi benza ukubhalisa kazibuyi.
Abatsha abayisilinganiso esilithumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukansila wefumuko uMnumzana Ephraim Nyathi uthi abatsha bagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa eSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngababela ama-proteins kungabancedisa futhi ukuthi bayayica amabhoda besayilala ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC ezansi emandebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwehlelo zikarhulumente eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekti ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lethu urhulumente wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa urhulumente yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphatha amandla zakhe lamankampani alobudlelwano lezanu-PF ngamazwe afana leMelika yizo ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke insizwa yangakithi u-Albert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa. Uhlala ku-Ward 5 esiphunyuka village oChipskhobokhobo eNkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni yezizwe nabaseNkayi kakithi. Sikhangelane lendlala emangalisayo, indlala esinayo impahla zifone ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifone ezitolo. Njalo silenhlelo ezifolisayo thina lapha engiwadiyami sifolisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abaningi bahlale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulithana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokusima kathethi ngo-February kusiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisima nje kathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthe aze avuke.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo.
Indlela ekwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili ngoba abantu labana bafika baliuthelele bathi lingaliqambane ngokazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizame ngokulandelana kwenu. Ikambe labo bebuzi ukuthi ngisinise yini ukuthi kani uyalamba ukudlula abanye akukho engimeme kunayo elamba yesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini bathatha abangu-25 athathe imizwe ngu-25. So niyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthani ukuthi abanye abantu bayahlala ngaphambi. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewenza izizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months meaning ukuthi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December lango-January elamasi imali yabuya ngo-June bathenda ukuthi ipulazi abisa elasebhura labuya ngo-June bathenda ukuthi ipulazi abisa ekamashi ayizange yabuya kwaze kwafika i-December 2019 basese bebuya ngo-December 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bebenefitha laphana kuhlela amadola senzelana amasawu ukuthi lami umuntu eke wasela idola akusamelanga zize inyeke abantu base baqambana ngenxa yokuthi nama lo muntu bengaholi ukukhangelela ukuthi ongazange ahola idola sekumele ahole yini. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele wesi esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini esimanti ngo-December kutholakale amabele ye-cooking oil ye-bean December month January kwatholakala i-rice le-cooking oil le-bean khangelela ukuthi this month ithole futhi i-rice ngoba bashiya besenjalo bathi amabele asese kule-rice le-bean le-cooking oil base belitshele ukuthi sizasebenzelana kwenyanga ezingaka kathesi bathe bazasinika se-December January and February
okuvela kuhulumende-ke.
Hayi thina lapha kakisho esikubonayo elivela kuhulumende asiboni lithe yiso elivela kuhulumende loba nje i-development there's no development akula litho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami nguSithandekile Mhlanga ngikhona e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhani.
Ye ngiwasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotha kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi labo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngabaminority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto ukuthi ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhanselini akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kathi baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungaba kuhamba njani.
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke kungala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chibuntu le road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntu lahamba ngayo esuka koBulawayo esiye plumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana ne-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isiki yasesikhalangeni koBulawayo njengoba sithi kule ndawo efana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube loBulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi iBulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokwami ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu babugazi.
Lo-ke ngumnumzana Difa waJaphi Bhango odabuka ePlumtree ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga Jahe Lidala siye kwele South Africa. Wasungula iqembu lembuve eleLady Smith Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe lamhlanje edolobheni leLady Smith eMnambithi KwaZulu Natal. Abaculi beZimbabwe ekade bekhona emngcwabeni wakhe bamchaze njengeqhawe kwezomculo. La ngamazwi agcizelelwe ngumongameli wakulelo lizwe kanye labaculi baseSouth Africa uBenedict Nhlapo uyalandisa.
Ndithandiwe nam bengingubani na, ndikhululiwe nam bengingubani na, ndithandiwe nam bengingubani na, ndikhululiwe nam bengingubani na.
UShabalala uphiwe umngcwabo weqhawe lamampela ebelidume ngephimbo lalo elimnandi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa imbala leziphathamandla zikarhulumente wakhe labo bebekhona. Izikhulumeli lezigoqela abamasiko, abezombusazwe labaculi zivumelane ukuthi yebo engabe selele umshengo kodwa imsebenzi yakhe izaphila ngokunaphakade. Omunye wabaculi abakhulumileyo ngumfo kaMadlokovu uMbongeni Ngema, yena okudaze abasakhulayo ukuthi baqhubeke ngonyawo lukaShabalala njalo bengaze bawulahla umculo wembube.
Shabalala mfowethu, lala qhawe lakithi. Siyeza siyakulandela. Kodwa ngiyayibonga lensizwa le ethathe umculo wasemakhaya, umculo wembube, yawuthatha yawubeka ezingeni lomhlaba. Yiqhawe leli.
Iqembu leBlack Mambazo lona eselikhokhelwa umunye wamadodana kaShabalala liphiwe ithuba lokumphelekezela ngengoma.
Wanishiya mina kumathemba.
Lo goge,
lo yamamalisa.
Lo goge,
lo yamamalisa.
Mami
kwani ndandana, eyehleli, phansi lomthunzi. Lo yamamalisa. Ha, ha, ha.
Ithelephone enkundleni iqembu leBlack Mambazo kwangena umongameli Ramaphosa yena othe eleSouth Africa ilahlekelwe kakhulu.
Ubaba uShabalala was a man amongst men, beyindoda emadodeni. He was one of South Africa's most decorated artists. Bamlindele oJohnny Clark, oJabu Khanyile, oMiriam Makeba, oLucky Dube nabanye abaningi. Bamlindele ukuthi afike.
Abaculi beZimbabwe akade bekhona kulomngcwabo bagoqela iqembu lendosakusa lona elihlabelela isicathamiya njengeBlack Mambazo. Nangu umkhokheli walo uOscar Siziba.
Kithi thina, he's the father, he's the mentor, he's the pastor, he's everything to us, the teacher. So that's why we are here to cross the Johannesburg, sasofika la KwaZulu-Natal.
UMandla Khumalo oyelinye njalo iqembu leZimbabwe lembizo laye ukhotamele umshengwe sithi iqembu labo lifunda kukhulu kuBlack Mambazo.
Lala kahle qhawe lamaqhawe, ube ngubaba kithi sonke. Sifundile okuhle okuningi kakhulu kuwe, uliqhawe langempela.
UShabalala ubhubhe mhlaka 11 kulenyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisishiyagalombili 78. Wahlabela labaculi abadumileyo emhlabeni jikelele abagoqela uPaul Simon noDolly Parton. Wathola izicoco ezinhlanu zamaGrammy Awards leqembu lakhe. Uhulumende waKwaZulu-Natal usesewamemezela ukuthi uzabunjwa ikolishi lezomculo iJoseph Shabalala Isicathamiya Academy ngenjongo yokuhlonipha umshengu ngendima ayidlale emculweni wezembube e-Afrika laphesheya kolwandle. Mongameli Ramaphosa laye ukufakazile lokhu namhlanje. Iningi lithi leli ngelinye lamaculo azasala ekhunjulwa ngalo. Ngelesibe 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukuzulakalwano. Lapho izingozi zalo zisongukungikwinya.
Ngikhumbule mina wena wenkosi
ya.
Ngikhumbule,
ngikhumbule nkosi ya.
Nkosi ya mingu.
Ungikhumbule, ngikhumbule, ngikhumbule,
Mhlaba kawunoni ngempela ziyohamba insizwa kuyosala izibongo sithi lala ngokuthula mfo kamshengu. Amadodana akho azoqhubeka ngephimbo lakho ngembali yakho ngomculo wakho njengokwethembisa kwabo. Siyakuthemba lokho. Siziphetheke ezosuku ngebezihamba phambili. Abasekeli beMDC bamiswe enkantolo namuhla besetheswa icala lodlakela. Kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.